ndaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walambulela kuStudio 7, ngesonto mhlaka 10 kuLwezi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, kulandela ukunqoba kwebandla lezanu PF ngesilinganiso esiphezulu kukhetho lokudinga amakhansila kwamanye amawards eWeta leTsholotsho, ibandla le-MDC lithi linqotshwe ngoba kulokuqelibezela.
Kuwadi 16 ku-ukhadidenti wezanu PF ubethwala abantu sibahambisa kuma-polling station and we raised an alarm kuzek ngendaba yenaleyo. Kodwa up to now mina njengo-director of elections angingatholi i-feedback ukuthi what action was taken nge-report enaleyo siyifakileyo.
Kodwa ibandla lezanu PF lithi lizinqobele kuhle kukhetho njalo kuyazakala ukuthi ele-MDC licatsha ngomunwe linganqotshwa.
Vele ngabantu abahlala benezizathu zokuthi nxabe lapho beyihluleke khona kulokuthi bavume ukuthi hayi into kazibamelanga kuhle izolo bebetshaya ne-harvest house ngale abalungise izinto zabo indlu yabo bayilungise babuyele kuma-rural constituents bayebelungisa kuhle amacekaza bepatula.
Amapholisa abikwa begcwele ngobuningi bawo edolobheni leHarare kulandela ukuvinjelwa kwebandla le-MDC ukuthi liqhube umhlangano we-rally eMavuku namuhla ngezizathu ezijiyeneyo.
So njengebandla sesizathuma-ke ugatsha lwethu olukhangela ngento ezinjalo luyocubungula lungacubungula selizakale sazise efithathayo ukuthi sithatha waphi amanyathelo. Abatsha balilungile labo ukukhuluma umbono wabo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa ngokuwona lo umsakazo. Kulandela ukunqoba kwebandla lezanu PF ngesilinganiso esiphezulu kukhetho lokudinga amakhansila kwamanye amawards eWeta leTsholotsho, ibandla le-MDC lithi linqotshwe ngoba bekulokuqelibezela. Ku-Ward 4 eWeta, ibandla le-MDC lithole amavoti angu-65 okwathi elezanu PF lathola angamakhulu ayisishiyagalombili lamachumi ayisikhombisa lanhlanu 875. eTsholotsho ku-Ward 16, i-MDC ithole 147, iZANU PF 623. Ku-Ward 20, eTsholotsho i-MDC ithole 211 votes, kwathi iZANU PF yonathola 414. UMnumzana Thulani Moyo, umqondisi wenhlelo zokhetho kubandla le-MDC eMathebeleleni North, usichasisela okuningi ngalolu daba.
So ama results lawa they are not really reflective of ukuthi abantu on the ground bathini, but are reflective of ukuthi indaba yokuthi izanu iyabe iyenze esingakuthi ivote buying, ukuthi abantu babhekelwa izinkwa, abantu banikwa umumbu, abantu bayabhalwa amabizo, osabhuku bayatshela ukuthi uya labantu bakho and abantu bakho batshele ukuthi bayavotela ngakho. Sibe sesikhangela njalo ukuthi yona izek sibe sikhangelela ukuthi njengo-referee ibe partial, kodwa uyabunanzelela ukuthi wonke ama-complaints esiwa-raise-ayo they are not being taken into account and akula action ethathwayo. I'll give you example eyenzakeleyo like ku-Ward 16 ku-ukhadidenti wezanu PF ubethwala abantu ibahambisa kuma-polling station and we raised an alarm kuzek ngendaba yenaleyo. Kodwa up to now mina njengo-director of elections angingatholi i-feedback ukuthi what action was taken nge-report enaleyo siyifakileyo. Sibe sesinanzelela futhi ukuthi kulomunye u-polling agent wezanu akade etshela abantu within the polling station ebabizela eceleni ebatshela ukuthi hambani liyovota lapha. Sa-raise futhi i-alarm and nothing was done.
Umbiko owethulwe yi-ZESNY ehlolisisa ukhetho izimele uthi bekungekho okuningi okuhluphayo kuqhutshwa lolu khetho.
The election is not an event, it's a process. So sikhangela ukuthi kuqaliswa ukukampena kuyabe kuvele kuhambe njani, kuyabe kulandelwa yini isekelo sombuso. So all those things zigcina zicontributa to the end product, ever yi-result ye-election. ne intimidation nale ngisho ukuthi abantu bebe sethuselwa ukuthi ninga ungatholakala kuphela ungani wena usekela iMBC. There was this victimization, then you are being threatened ukuthi siyakuxotsha, especially kuma resettlement areas. So uzananzelela khona ukuthi kube kusenzakala well before the election day.
Lo mnumzana Thulani Moyo, umqondisi wenhlelo zokhetho kubandla leMDC eMathebelele North, ubexoxa ecingweni le Studio 7. Silokho sekudaba lunye isiphathamandla sebandla lezanu PF etsholotsho umnumzana Believe Gawule uthi ibandla lakhe lizinqobele kuhle kulesi sigaba, njalo kuyazakala ukuthi leMDC licatsha ngomunwe linganqotshwa.
Sizathi ukhangelele kakhulu sithandekile besibisela amawadi nalana amakansilaz njengoba ama-councillors ethu amabili akumawada lana axotshwa ngokunye okwakubalwe ngu-local government minister ukuthi akuhambanga kuhle. Ngokunjalo vele ngawethu amawadi lana vele indawo yethu yonke i-territory yethu liyana ngale kade kuyikwenza nje ngoba kade kukhanya ukuthi vele vele akula opposition laphana kade kungela lutho nje. Ngikade izihambela yodwa nje izanu PF izenzela kuphela ilokuzeni yayo kukhetho lwayizona.
Sikhulume lalo ibandla leMDC bathi bekulokwethusela okunjengokuthi amawadi lawana kuma-resettlement areas.
Umuntu angecatshe ngomunwe vele ngabantu abahlala bele izizathu zokuthi nxa belapho bayehluleke khona kulokuthi bavume ukuthi hayi into kazibamela kakuhle izolo bebetshaya ne-harvest house ngale abalungisa izinto zabo indlu bayilungise babuyele kuma-rural constituents bayelungisa kuhle amaqeshaza bepati baconcentrate balungisa ipati yabo kulokuthi batshone beblame ukuthi yeabantu ade besethuswa lekinovela ngapho umuntu ethuswele umuntu ngasefuleka ngesikhathi sanamhla sezihlangane labo sixoxisane labo sikhulumisane sithengele namadrinki sinathela sitshengisane ukuthi hayi kalikho lina linabantu kade silapha kalikho ku-ground but kule ndawo ukuthi noma sofike ngaphi kupoint engaka awuvunyelwa ukuthi lihambe lithwelene lindanjani umthetho nala iyalandelwa izeki yeza umsebenzi njengomsebenzi ende ikwazi kusenziwa la izolo.
Ibandla leMDC lithi lithwaliso yamagabha avuzayo ngibandla lezanu PF bayalelwa imhlangano, njalo lodlakelo lukhona bekulesandla sebandla lezanu PF.
Yonke into izanu PF lesandla, yonke into okwehlukwehlela kwabo izanu PF lesandla, ukutshana kwabo bebodwa besilwa okwabo kuba izikhundla kula banye abangene ezikhundleni omunye engakabekwa konke lokwana balokhu besilwa izimpi zabo eziningi-ningi konke lokhu beseblame izanu PF on that. Le mhlangano yabo abantu abayiyalelwayo akula abalungisise into zabo isikhathi sikhona nxa befuna into zabo zibahambele kuhle bestophe ukublame abanye abantu for no good reasons at all.
Lo mnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla lezanu PF etsholotsho. Asenelisanga ukukhuluma lekhomishini yeZimbabwe Electoral Commission ngalolu daba. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kilohertz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kilohertz. Ku Live Talk tholakala ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Amapholisa abikwa agcwele ngobuningi bawo edolobheni leHarare kulandela ukuvinjelwa kwevandla leMDC ukuthi liqhube umhlangano werali eMavuku lamuhla ngezizathu ezichiyeneyo. Ngakwelinye icele ibandla leli lithi lisadingisisa ngodlakela oluqhamuke emahofisini alo eHarvest House izolo, njalo umbiko owethulwe lugatsha lwabatsha namuhla awusombono webandla lonke. Okuningi ngenhlelo zaleli bandla lekusasa yalo asikuzweni kungqoqo esiqhube lomgcini sihlalo wayo unkosazana Thabita Khumalo.
Zilezindlela zokuthi sicubungule sicwayisise udaba layizolo ukuthi kuvele kuhambe njani. Thina isokuzwileyo sisemhlanganweni njengelesiwa-executive sizwe inkwelo ukuthi kwenzakaleni kasikwazi. So njengebandla sesizathuma-ke ugatsha lwethu olukhangela ngento ezinjalo liyocubungula kungacubungula soluzakale sazise esithathayo ukuthi sithatha waphi amanyathelo. Abatsha abalilungile nabo ukukhuluma umbono wabo, kodwa kuqakathekile ukuthi lanxa ukuthi kulo muntu weteswa icala, kuqakathekile ukuthi sicubungule ngoba esilungu bathi umuntu wonke u-innocent until proven guilty.
Ibandla lakho lenqatshelwe ukuthi liqhube umhlangano werali eMavuku eHarare, alo amapholisa kubikwa agcwele emgwaqweni, kuzaphetha ngani lokho?
Isiphetho saso kusezandleni zabantwana baseZimbabwe. Izanu isiphelele, abasafunda kuzwa nje ukuthi kuthiwa kule bandla kuthiwa yi-MDC. Akusimangalisi ukuthi lokho besalisa ukuthi sihlangane lozulu, kungaba lokhoke abangehluleki ukuthi banelise ukuthi balubambe. Uyakubona njalo ephalamende sesisenziwa ukubanjwa ngentamo ukuthi sivume ukuthi siyahlonipha umnangagwa. Sebe zafika esigabeni sokuthathela imali zabameli bephalamende. Ngethemba lokuthi kwena iviki esayivula njengoba sizakhangela ngezimali ezisebenziswa lilizwe abathi ibhajethi ngezelungu ukuthi kuzaba lomunye umkhosi ngoba kuzamele bafake omunye umgoqo. So lapho esingena khona bazama ukuthi bavale, kodwa inguquko ayivaleki.
Abanye njalo bathi ibandla lakho selinjengenja engalamazinyo ngoba akukho okunye likwenzayo ngaphandle kokutshona likhala. Kuphela ibandla lezanu PF lilokhu liqhubekela phambili linqoba lakukhethu.
Ngumbono wabo lo, uma ulilotsha endlini yomuntu ebrodeli kungalo kutshontsha khona uthi lokhu lele kuvuke kube lezulu ubone sokunetha, ungavuka uyadinga abantu abalungisayo ukuthi bazoyilungisa leyo ndlela engase yakho. Thina sikuhulumende asiyo hulumende, njalo ngingase sithi asenamazinyo. Singaba namazinyo aphi thina singavusi silwisana nabantu abavusayo abantshontshayo? Ukuthi sihambe sinyathela izidumbu zabantwana baseZimbabwe ukuthi siyevusa, angikholwa ukuthi umbuso wankulu ungaba muhle. Esingakufuniyo kuchithakala igazi labantwana baseZimbabwe ngoba ukufa komuntu oyedwa kuningi kakhulu.
Umkhokheli we-MDC uMnumzana Chamisa ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe kuyona le iviki, kuyini abantu abangawukhangelela?
Sizakhangela ukuthi thina njengebandla le-MDC uma sikhuluma ngokuthi ilizwe leli lingasukuma libe ilizwe elingasakisa umhlaba wonke jikelele, singakuguqula njani umnotho lo sobulezane? So baba uChamisa uzacacisa kuZulu ukuthi siyakuguqula sokuthini. Esingakufuniyo yikuthi sithi khona sikhumisane umlota esakwenza nge-GNU. Sesikhumisane labo umlota sangena thina sicabanga ukuthi sebenzele uZulu, kanti bona siyababhandija bathe bevuka isivukampunzwana lapha bona vele sebonile. Asilandeleni imigoqo esayifaka njengebandla le-MDC ukuthi nxa lifuna ukuthi into lezi zikhambe, asilungiseni ama-reforms, sikhangele khonokhu kuboshwa esikwenzayo khona, njalo sikhangele o-media reform. Kuningi sesakubhalela izani.
Lo-ke ngonkosazana Tabitha Khumalo, umgcinisihlalo webandla le-MDC, sixoxelaye ekobulawayo. Okwamanje sesilichiya okwesikhatshana ezandleni zikaGibbs Dube we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane lamasiko.
Senganamasiko
wenziwe manje
lobaba mkhulu babelobola.
Singalitshona njani izulu kandaba olamukela emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube. Lamdakayisi lo mnumzana Greta Sibanda, yena owaziwa kuthiwa nguVodloza phela, nguye umgcini sihlalo weKing Mzilikazi Royal Trust. Sikhuluma ngamasiko esintu. Baba Vodloza, kunjani?
Ngiyaphila Mthembo, ngibingelele futhi nabalaleleyo kaphela.
Ye, siyabonga kakhulu ke Vodloza. Siyabona ukuthi kulento eziningi kungani azihambi kuhle nxa sikhangele zamasiko lapha. Sikhangele kakhulu khonokho okuhambelana lenkosi uMzilikazi lolobhengula kwamaJobane. Ongani kuyonakala abantu bathi isizwe singani siyachabalala nje lolimi lalo kalusahambi kahle. Uyiwa ngaphi khona Bavudlosa?
Baba Mthembo, ukhanya ukuthi sivile empeleni empeleni. Ye, lokho ngingavumelana nalabo bantu abakhulumayo sivile, ngoba kukhanya ukuthi size kasilakho ukubambana, isize kasilakho ukuthi sime ndawonye, isize kukhanya ngani indlela sivile ingani iyathabalala. Abantu bakithi asikwazi ukuthi kathi senza kanjani ngoba kuyavela lokho kuvele lokho kuvele lokuyana izinto zikhanye zingathi azisahambi kahle phambi kwabantu.
Nxa singabalisa sibili siyabona lakhona ukuthi kambe ngubani okumele thatheke indawo kalobhengula kulabanye abathi kulo Bulelani Khumalo kube labanye balo owabo ayisikho yini okuphambanisa isizwe.
Yikho kanye okuvele kuphambanisa isizwe. Thina besithi thina njengabantu bamasiko kube kumele ukuthi izinduna ngabe zimile zangathatha uhlangothi zezwa ukuthi bonke laba bantu bathini zabahlanganisa. Manje kathesi sekulohlupho lonolo ukuthi abantu sebethethe inhlangothi konoko manje sokusenza ukuthi kungabi lo muntu ongamaphakathi ongalalelwa mulo alalelwe langulwana. Yilo hlupho lona lesithwele baba kaThefa.
Yes, siyabona ukuthi vele kodwa nxa sokubuya ke ubukhosi kwesinye isikhathi buyabanga kakhulu kuyachithika legazi. Ukuthi kulungiswe ke abantu kumele benzeni.
Abantu baba kaThefa yikho sithi sinxusa izinduna zakithi ukuthi izinduna zakithi kaThefa ngabe ziyama laphana bese sithi wonke laba bantu abafisa ukuba ngamakhosi ngabe babuya phambili nawazizihluze zona zikubone zibanike ithuba elokuthi lo akhulume lo anakhulume ngoba izolo kube lokukhala umkhonto ngabe sikhuluma senze nje indaba ngabe iphelile kwasala lo salaka.
Ye, nxa sesikhangela sibili sijula siya phambili ubona ngazani nxa kungakhethwa ke umuntu ozamela abantu besintwini kungalungiswa yini ezamasiko umuntu lo akhokhele kulunge konke khonoko.
Yonke into mina ngiyibona vele baba ukuhlupheka kwethu lokukhathazana kwethu esivele silakho kakathi kuyimuthi amasiko kaamanga kahle. Akekho umuntu okhangela amasiko, akekho umuntu onguyena olawula amasiko. Nxa engaba khona lowo muntu mbona yonke into izakuba khona. Izulu lizakuna, inala abantu bazayitshaya, lokubambana abantu bazabambana.
Yelo ke ngubaba uVodloza umnumzana Greta Spanda umgcini sihlalo weKing Zilikazi Royal Trust. Sibonga kakhulu uphupha lawe Vodloza.
Ngibonga kakhulu baba Mthembo la ukusinikeza leli thuba. Ngibuye ngibonge futhi labalalela kade balalela sithi abantu asibambene kanjalo asiboneni ukuthi amasiko ethu siyawabamba siyawabambisisa. Konke kuzasilungela nxa amasiko ethu engavuselelwa kahle.
Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lelisemoyeni ngenjabulo uMthembo Sithemba uGift Dube Lilane.
Ngela manyama bayawagcina masiko wawo owawusenziwe mandulo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesilithe njalo ezandleni zika Mike Hove esinika uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yebo 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 mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle yikudibana okuhlelo lwethu labasakhulayo okhulumayo nguMike Hove. Namhla kuhlelo lwethu silo Busisiwe Dube owenhlanganiso National Youth Development Trust. Ngiyakwamukela kuhlelo Mathu.
Ngiyabonga.
Awusitshela okunenge ukuthi kuyini okulethayo la?
Ngilapha kwele Melika ngilande isifundo esikhulu okuthiwa yi-Hubert Humphrey Fellowship Program. I-program encedisa abantu abavela emazweni asakhulayo njengeZimbabwe ukuthi lawo abantu bakhona bethuthuke bekwazi ukusebenzela ilizwe labo abayithi public service.
Ubona ngani uzafunda izinto ezinjani ezilenjongo yokuthuthukisa ilizwe leZimbabwe?
Njengomuntu osebenzela inhlanganiso abasakhulayo, ngilandela lapho kuzofunda ngokwe public policy and public administration. Basincedisa kabanzi lapho esifunda khona. Mina ngifunda e University of Minnesota. Ngiyakodola impela. Ngize ngikhumbule koBulawayo. Yeah. Basifundisa nge-public policy making ukuthi kungaba le policy li-implementa njani, lilandelele ukuthi kufezwe kahle umsebenzi wakhona. Mina njengomuntu omela ama-youth, ngifuna ukuthi sempenduke ekhaya ama-youth bebe yi-part of the public policy making process. ngoba kaningi ama youth asithi thina vele nje ngoba singafakwa ezindaweni eziningi, they are not included. Lokho engifunda lapha ngizofunda ama best practices and sengivolunteer sengisebenze nenhlanganiso ezithe xaxa ezisebenzelana lama youth. Okwakathi sisebenza lenhlanganiso yama Somali yama immigrants abavele Africa njengathi ama youth angkhona labo bala ma problems afana la wethu lapha bavela khona, kodwa ukwaleli bala ma problems afana la wethu afana le substance abuse inxa ye izizathu ezithiyeneyo njengokuthi ama broken homes lokuthi nje abanye babuya lapha belethwa ngumumo wamazwe abo. EZimbabwe siyazi ukuthi ngenxa yomkhonomi izinto azihambi kahle, so abaningi abancane abasebenzi abasakhulayo abasebenzi abalamsebenzi abayenelisayo bayahamba egoli, abangenelisiyo batshona bengayenzi lutho. But i-public policy le-public administration izamvula ingqondo ukuthi masembuyela back to Zimbabwe ngizakwanisa ukuthi kuma-projects esiwayenzayo njenge-National Youth Development Trust lezinye inhlanganiso esisebenza lazo benelisa ukuthi lokho engufundileyo sizama ukuhlanganisa lalokho okwenzakala eZimbabwe.
Ngike ngaxoxa nabantu abasekhulayo abaningi eZimbabwe, bona bakhaliswa udaba lokuswelakala kwemisebenzi, njalo udaba lokuthi bathi ibesikhiwa nxa sesixoxisana ngendaba ezegovernance bafisa ukuthi abantu abasakhulayo labo babe yingxenye yalolu daba angithi labo bathi ngesingezi be part of the decision making process angithi. Ubona ngani inhlelo ezifana nalezi ze-Youth at Humphrey zilakho ukufundisa abantu abasakhulayo?
Ye, i-Youth at Humphrey International Fellowship iyancedisa ngoba kulezi fundo abazinikayo ze leadership training in terms of participating in all decision making processes bayakufundisa lakho vele. It's about democracy, ukuthi democracy, inclusivity and diversity. Wonke umuntu kumele be part of governance, wonke umuntu kumele be lelungelo lokuthi ekhuluma kufunayo.
Ayisakuzwa Maduve, bengicela ukuthi ugqibe uhlelo
ngehlelo lwe Youth at Humphrey abafisa ukuthola ulwazi oluthile ngayo. Kule website Youth at Humphrey International Fellowship ithatha abantu asebe esingathi middle management aba mid career ukuzobafundisa inhlelo ezijiyeneyo ezingathuthukisa amazwe abo.
Hayi, siyabonga ngoba nawe kuhlelo lisakhulana.
Ngiyabonga lami.
Mthokozo omuhle zeMbapo omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram at BigMike3 BigMyke3 yoni username yami. Kwanelo kwanamhla olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. ZeMbapo omuhle, Mthokozo omuhle, bye bye.
Siyabonga Mike.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Msakazi Nkomo labalaleli lapha engabe bekhona.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje Nkomo ngithe sikhumbuzane ngenye indaba ejwayelekileyo ukufundwa, kodwa mhlawumbe ukuzwisiseka kwayo kwabanye ingaba luvili bani. Indaba esiyithola encwadini kaJohane isahluko sesihlanu indima yesihlanu sisiya endimeni yesifanembili kufundeka kanye. Hlobo sithi uJesu uphilisa isiguli eBhethsaida ngesabatha, ivesi lika-5. Kwakukhona lapho umuntu othile owayesegule iminyaka engama-39. UJesu embona elele azi ukuthi usenesikhathi eside enjalo, wathi kuye, uyathanda usinda na? Ogulayo wamphendula wathi, Nkosi, anginamuntu wokungifaka echibini xa amanzi ezanyazanyiswa, kuthi ngiseza kwehle omunye phambi kwami. Verse 8. UJesu wathi kuye, sukuma uthabathe uhlaka lwakho uhambe. Amazwi la ngamazwi asitshengisa impilo zabantu. nansi indoda le okuthiwa yayisigule iminyaka engamashumi amathathu lesiyangalombili esingathi kwakufana nje lokuthi indoda le yagula kusuka ngo-1980 zithola uzibuse kuze kube namhlanje ilokhe ithwele nzima iswele ubana ingasindiseka njani. Indaba le iphezu kwesiko elalikhona lezo sikhathi kuthiwa kwakunechibi abantu ababehamba besiyageza kulo begeza izono zabo bageze le mkhuhlane ababengabe belayo bekholwa ukubana bangena echibini baza kusiliswa. Sekhona-ke le enye indoda layo eyayisazi ukubana kumele isondele kulelo chibi ukubana isiliswe. Uthi ngiswele ongangifaka echibini kambe lindoda abakwabo babengekho behlobo zayo labomakhelwane labo bonke abantu ababekhona lezikhulu. UJesu uyayibona indoda lo uyayizwela ngobana uyazi ukubana abantu balobumina mina abantu sebafelwa ngunembeza abantu kabasazwelani abanye abantwana kabananzi abazali abazali abanye kabananzi abantwana iinkokheli zona kangikhulumi into abayikhangele bazikhangelele bona bodwa. UJesu uyayikhangela lindoda uthi ungazihluphi ngabo bonke laba bantu mina Jesu lindodana kaNkulunkulu xa ufuna ukusinda sukuma uthathe uhlaka lwakho uhambe. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo baningi abantu abaseseleni bechibi laseBethsaida abakhangelela ukuthi mhlawumbe bafuna bangathola usizo bithi kodwa ngenxa yokuthi umuntu uvele usegcwele ububi siyabeqa siyabachiya ngasibananzi sesizikhangela thina sodwa. UJesu uyeza uyayikhangela lindoda uyayihawukela hayi indoda engujesu yindoda enhle kakhulu. Lawe kukhona okukuhluphayo kuhamba kujesu uJesu uthi sukuma uhambe banalithemba kubana lawe uza kusinda uza kululama uphakame uhambe utshakale koze kuphila isilondoloze isigcine isizwele sihawu lathi sibe ngabantu phakathi kwabantu sibe yisizwe phakathi kwezizwe.
Kuyiphethe mfundisi.
Baba uNkulunkulu oyingcwele sithanda ukubonga umhlaba othando lwakho ukuthi lapho abantu besidela besifulathela besitshiya besenza ukuthokozisa bona xa wena ukhona uyasivulela indlela usisilise sinike ukholo kuze lathi siphakame sihambe ngoso weNkosi yethu uJesu ahlala kusukela manje kuze naphakade amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silofundise Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli. Lamhlanje ke kumpumela yemidlalo ye-PSL iHighlanders inqobe iqembu le-ZPC Kariba 1-0. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kulandela ukunqoba kwebandla lezanu PF ngesilinganiso esiphezulu kukhetho lokudinga amakhansila kwamanye ama-wards eWesa Letsholotsho, ibandla le-MDC lithi linqotshwe ngoba kulokuxilibezela. Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi lizinqobele kuhle kukhetho njalo kuyazakala ukuthi ele-MDC licatsha ngomunwe linganqotshwa kukhetho. Amapholisa abikwa abigcwele ngobuningi bawo edolobheni leHarare kulandela ukuvinjelwa kwebandla le-MDC ukuthi liqhube umhlangano werali eMavuku namhla ngezizathu ezitshiyeneyo. Ibandla leli njalo lithi lisadingisisa ke ngodlakela oluqhamuke emahofisini alo izolo. Njalo umbiko owethulwe ngabatsha lugatsha lwabatsha lamuhla baleli bandla awulani lokwenza lebandla ngoba abatsha bavunyelwa ukuthi bezethulele umbiko wabo kodwa khona kuzaxwayisiswa ngalolu daba. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukhl@studio7vaanews.com noba i-text message kunombolo ethi 1202-465-0318 lisinike imbono yenu. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.